Inengi likhala ngokuthi isisindo sedola leZimbabwe silokhu sisiwa ngamandla njalo lomnotho ubhidlika okubangela ukuthi lingenelisi ukuqhuba inhlelo zokuziphilisa. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yeZimbabwe National Statistical Agency, iZimstats, isithi isisindo sedola leZimbabwe siwe ngesilinganiso esingamakhulu ayisithupha lamachumi amane, 640% ekhulwini kunyanga edluleyo ekaNhlolanja, liqathaniswa le 563.90% ngenyanga kaZibandlela. Umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu ingcwethi ecubungula izombusazwe usichasisela ukuthi lokhu kungabe kukhombani.
Isithilo esingabantu esikhetha kwe-experience kudala sisasebenzisa imali yamaqini. Lapho eyahluzwa khona yahluzwa yaze yakuziro sagcina sesiqeda sesisebenzisa ngokunobhiyela zitsheki khona amatavela zitsheki obaazimi. So as long as i-politics yelizwe ingahambani namanye ama-politics amanye amazwe, imali yethu iyaqhubeka iyinkinga, ilokhu i-stress i-value sikansikayo ukuthi imali yethu ibe-stable, ibe yimali ele-value, ikuthi kulungiswe indaba zombangazwe. So akusoze kudintshe lokho nje okuyabe kusenziwa ukuthi yabe silokhu sisebenziswa ngathi izigamba ukuthi kungavuleka isikhala phana uyamenda kuvuleka phana, but inkinga yokuthi izigamba zakhona zisuka zifuleke zibe ziningi kakhulu. Imali lokhu ihlela ngenxa yemisindo ekhona. Isifikhala ukuthi futhi ma ufuna ukuya kwelinye ilizwe usiyathenga izinto udidanisani ngakho imali, abantu abayifuni ngoba ekugcineni ayithengi lutho, igcine iziro nje ingasebenzi lutho.
Isiphathamandla sebandla le-MDC koBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu ongusomabhizimusi uthi kusobala ukuthi idola leZimbabwe liwa nsuku zonke.
Aqala kuthiwa ibhondi nothi liwa every minute, kaliwi nsuku zonke. Every minute liyawa, ebuseni ungathi uyatshintsha ireti yalo liqathanisa lerandi le-US dollar uzathola lingeyinye intengo, emini ngenye intengo, ntambama ngenye intengo, ngelanga elilandelayo ngenye intengo. Liwa nsuku zonke. Ukuthi ukhangela-ke le mpahla ezitolo lapho abathengisa khona-ke ngalo-ke idola leli okuthiwa ibhondi, uzathela ukuthi intengo itshintsha malanga wonke, mihla yonke. Kuba nzima nje laba bezitolo ezinkulu ukuthi babelokhu betshintsha ama-taxi, kodwa-ke ezitolo ezincane abantwini abaningi nje nsuku zonke baye betshintsha ama-prices. Abaningi asebekwenzeka ukuthi babize intengo yabo-ke nge-US dollar. Ukuthi usitsho wena ukuthi hayi US dollar ngelayo, bese bekhakhuletha-ke bekhangela-ke i-rate yalelo langa-ke yiyo i-price abaza kuchaja yona. Abasachaji-ke ngayizimdola ngoba isiwa nje imizuzu ngamzuzu ilandelana. Namhlanje ngiyangena nje ezitolo ngidinga-ke i-charger yefoni, indawo zonke bebengitshela ama-US dollar 10 or 15 US dollars. Hhayi nxa ungelayo singakubizela 400 or 500 ngebhondi, okutshengisela ukuthi ibhondi lelo liwa mihla yonke nje isiyimali engasathengisi.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ukuwa kwamandla edola leZimbabwe sokuphazamise umsebenzi wabathengisa impahla ezehlukeneyo ezitaladeni osokuyiyo indlela yokuziphilisa elizweni, ngoba imali yakhona ivele isilela lanxa iwe isisindo.
Sivele abantu abaningi sebesebenzisa amarandi nama-US dollar ngoba ikheshi yakhona ayitholakali. Ngathengisa ngayikho kheshi uyahluleka ukuthi nxa sisiya ema-wholesale tayiwoda abanye bayala. So kulokhu nzima kakhulu sibili ebantwini ngoba ikheshi kayikho eyiyo abantu abafuna ukutransacta ngayo. Ngabethi khona na le i-RCGS emafonini leyi abaye bayayiyala abanikazi bezitolo bayala ukutheka ukuthi bakoda izinto ngayo. Even nje lawo nxa usiya kudla khonapha ezinkontokotweni abasayithathi imali naleyi, sebeyiyala ezitolo. So sokulokhu kunzima abantu abathengisayo kakhulu, ukuthi even kuthenga amatamatisi phandle laphana sokulokhuthi sonodinga ama-coins mba amarandi ukuze ukwanisa ukuthi uthenge amatamatisi. Bafuna ibhondi lebhondi yephepha kumbe etisi yamanye amazwe. So yibo ubunzima obunjani obukhona ukuthi umuntu somele adinga imali ayithenga leyo i-foreign currency mba amarandi kumbe amapula, ukwenza ukuthi ana sikathenga impahla phandle kwezinxa umuntu odala. sokuzokuba kunzima ama-sales sehlile kumbe okuthengiswayo sokwehlile imali athi intathi bezithola ngokuthenga. Abantu abaningi babefuna ukuthenga ikhekhe khona ngabanayo, so sokulobunzima ngapho umuntu engazathi ngiyamukele ikhokhekhe yakhona leyisenjani ingamukeleki. Kulala wonke umuntu kathesi phose sethengisa, ngokunjalo-ke yikho abantu asebephila ngakho ngoba imisebenzi kayikho, amafemu seyavalwa. Abantu bephila ngokuyawoda impahla ibathengisa.
Ngakwelinye icele, uhulumende usemise ukuthi osomabhizimusi behambise izabelo zabo zamashezi amankampani abo kwabanye ababhalisa bonke abakwamanye amazwe, okuyikho obekulethela iningi imali yaphandle. Osomabhizimusi beZimbabwe labakwamanye amazwe babethenga izabelo zamankampani e-Old Mutual, Pretoria Portland Cement, Lesidco, kuZimbabwe Stock Exchange bethengisela amankampani akwamanye amazwe. Umongameli Mnangagwa uthi kufanele abantu bebekezele ngoba uhulumende ulemizamo eminingi yokulungisa umnotho welizwe.